Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba bonke 61 and then with those i-rank ayiyo yona kumbelandelana songazani ngamaphahla ngiba buhlungu kakhulu siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe-leadership yombutho yebo kambe ngoba kuthiwa ngama-major general ama-retired this and that thina njengombutho we only retire ngokufa esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi but in knowledge and in thinking and experience kuyabe lokho kukhona lapha ekhanda la kuyabe lokho kukhona embonweni yethu so bafebancinyane kakhulu bafulathele ilizwe bebancane kakhulu ngiyehluleka lokuthi ngikhulume ngakho ngoba ngihlengezela inye mbezincane bona abafowethu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngaphi lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni akuselakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kulomthakathi ongenileyo kuyatholakala so lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye egudini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo bareacta kuwo yikho lokhu ngabe kubangile yikukhuluma kwabantu khona lokhuyana kokucabangela ukuthi enxenye lokhu enxenye lokhu kanti-ke isikhathi sikankulunkulu mhlawumbe siyabe sesifikile kodwa-ke asonto esingayikhangela kakhulu asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile salahlekelwa kangaka laye uhulumende kumbe uprezidenti laye kakudingisise lokuthi walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini yibo labo esibakhangele ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana bexhase lesizwe ukuze lazi isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso
yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba omajor general abasithiyayo uyavumelana layo yini
kulokhu-ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu ye kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawa inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki besingayitholi inhlonipho enjengayona le kuhulumende wadlulayo linew dispensation le kayila zipra kayila zandla kayila kuthini iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni khona okuyana kuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhuyana already liqhawe yibuqhawe lobuyana yes ukuphunyuka empini nanamhlanje abantu bekhona ngamaqhawe ngamaqhawe esizwe akula qhawe kuthiwa ngele district ngele ward kumbe ngele province iqhawe liqhawe so inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukeli uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho utshengise ukunanzelela ama-contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa ombutho uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini so ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi after that what next benza lokho lalokho lanye ngama-peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezithiyeneyo emazweni athiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngale sawungathi yi-peace mission so ngalokho-ke ngibona ngazani kulungile khona kuyana okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe.